Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedalele ephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi axotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kutsho ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure engaka-constitution, kusasa lobamba namhla ngoThabangu kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi nayo imkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Sengezo Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama likaChabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge ukumthengela imota evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe, ngalokho leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phukeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo Chabangu.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abhuza nje igama lika baba uChabangu. Konke le ofisi liyayingcolisa, ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa lokho. Akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu be-ZANU-PF kumbe abantu abanye abe-CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona masingazama ukuthi silandelele into enje, kuyabe kufana ngempela lokuzama ukuya ukhamanzi ngegabha elivuzayo. Singatshonela phela, ngekwazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communique ephume ofisini lika SG enayo SG kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi nto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesi sinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart bese bedrega lo baba ubithi phakathi honorable Bithi ongahlangene nakho konke lokuningi nje angizange ayifunda yonke ngoba ngibona akuyangizasela isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG kwakuchabanga akahlangene nakho konke lokho into zakhe azenza akazenzi sitha uzenza nje kusegcekela into yabantu into ze transparency lezi kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuka engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawo amandla and akaziboni nje esisenza kutedeng kanjalo ukuthi avuke kusenetse xoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lomnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokugcina bekhona lapho ku Senesi station emsakazi u SG ubaba uThabangwe sitsho ukuthi akhona ama emisavisi ubaba uMongameli akade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhavi pay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo dawa ngizolutshiya lapha lutshiya khona yena ubaba uThabangwe inkulumo phakathi kaMongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvele itazulwe yini mangabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma uMongameli kodwa konke anaye kuthi lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke azabakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa uJames Timba kwathiwa nguye sewo omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele iyo yodwa into engaya phambili njengoba besenchile into yabantu ngumsebenzi wabantu i-public service leyo ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela iside labo obenza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngokuba vele inhlanganiso ngekaZulu.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Baphiwincwadi evela usengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngisho ngaphi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa yipublic uvele ebantwini hatshi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu kufanana lomuntu obhala incwadi esiyakupha uspika exotshe ubaba u-Obedi Mpofu ethi kasesiyo imemba yezanu kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo memba yezanu. Siyakwazi ukuthi ibandla le-CCC lifelani lifele ukuthi yilo lodwa elanqoba izanu kabili ngo-2018 no-2023 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengopresident wabantu ngenxa yokuthi kawinanga kazange khethwe kwaphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshele abantu ukuthi wawina njani njalo wawinyela ngaphi. Yikho ke okunye basihlupha nje pasiphathisa amagaba avuzayo ngoba salile ukuya vula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku-free fair election. Sakubona ukuthi singaya ephalamenti sizafika sihozane lomuntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sizihlalele konke lokhu akubaphathanga. Silusizi ukuthi umfoka Chabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluza ligugu ngugukura wondi igenocide nguye sebambe esidukwini ezenza usecretary general njalo uthi namhla sexotshe ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngupresident sefake umfoka Mathonsi uNcube uprofessor Ncube lobaba uBithi uthi babe ngama acting president engu ngubani esikwini sombila engubani ongahamba sefaka uprofessor Ncube emadakeni lobo advocate bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivilila lekhona hayi siyakwazi ingoma ingungu ngaboni sikhala sizadabuka kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluko esingaka bona lokho bekhala ngegukura hundi namhla la esezicodisele umoya okusele okuncinyane hayi sithi papa juba baza kufutha phambili zobohla manyosi siyabona
Hai, lati siyabonga. Loge ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, isiphathamandla sebandla le-CCC. Kusenjalo umnumzana Ambrose Bindi umgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi ingqaba ngqoza ephakathi kwebandla le-CCC ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga ama olama primary olama by elections luthatha isikhathi eside usithandekile emhlanga westudio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla le-CCC lingabe lilomthelela yini kule ingxabangqoza
kuthi ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela structure nega-constitution kusasa lobamba namhla ngithabanga kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathina yimkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke phela singakhohlwa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDC thi kwaba lehlupho olufana naye so lapho sitenqela libandla hayi libe lokusilela njalo besinanzela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni besinanzela isikhathi esiningi umongameli yena upresident ezinamisa ube hamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni khonakhona ngibona ngabe bekumsinda kuyasinda khonakwa so kusenza ukuthi engxenye ezinye into ezincane angazinanzeleli kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihamba hambe labanye abantu abazaye bemqhweba ukuthi hayi sibone ngahle abasokulahleka labasokulahleka manje ukhanye ubegijima laye yedwa ngabona kumsindile engxezole nto singamsola kanti laye phose enxa bengakunanzeleli kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli engxenye yokuqakathekile ukuthi phola nxa isebenza abele team asebenza lawo ukwenzela ukuthi imphase ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengelezanupf asiyobandla elilula abantu laba basuke empini bathena indlela ezijiyeneyo libandla vele ngathi lilocuka isikhathi esiningi libandla elincendezelayo so kuyakufuna nxa ulanda ibandla elinjawo lawo ule thimu yakho ezakuncedisa ukuthi libone ukuthi liqoqana njani libone ukuthi licebisana njani so lapho engxenye i-CCC la sibona ngathi hayi ibikhula yikho sokulala ingozi esiyenzakele
ubona kusenzakalani kusiya phambili njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwandaba
Well okwakhathesi ngibona ngathi kithi njengabahlali njengezakhamizi njengabantu abavotayo okwenzakala ku-CCC kukhanya kumnyama phambili kumnyama lemuva ngezinye indlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga ngoba ingxaba ngxoza lesiyibone ku-CCC kunzima sibe ukuthi ungamisa ikhanda ukuthi hayi ngibona ngathi kuzaphutha laphana ngibona ngathi kuzaphutha lapha asikwazi ukuyaphutha kunga kodwa bekuqathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo-ke esesikhona khathesi ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo kodwa ke eqinisweni asilaqiniso lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini ngoba inkantolo ezakithi labo eZimbabwe lezayo zabantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo so ngokunjalo-ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye yenkantolo sithembele kiyo engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibili abaxoshiwe baxoshiwe phela singakhohlwa ukuthi vele asiyonto yokuqala laphana ngabe la ma-election ukuthi kwadlula enkantolo kula bantu abalapha abakobulawayo ama-members parliament asangena kodwa-ke bagcina bebisele le inkundla ephezulu yenkantolo lokhu akube kubavule amehlo bahlakaniphe benzo zabo kuhle babe le-constitution kube lama-structures babize even le-congress kwenzela ukuthi bathungamele ngoba athe sizwa kuthi abantu ababusayo lapha ezigabeni kuthiwa ngama-cluster leaders ama-cluster leaders lawo yezwa abantu bebuzeke vele bakhethwa mbani ngubani obalethayo khona ngathi ngabantu abanonethwayo khona kwana kwenza ibandla lisuke libe ibandla engathi libuswa ngabantu abathile esingathi thina ngelabancindezeli besi dictatorship elokuthi kuba lo muntu okhonyayo yedwa manje ibandla lingabanjalo abanye abantu bayahlehlela emuva bakhetha lokusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda omunye ukuthi hhayi nangakhethwa kucongress ngelanga elinye endaweni enje kuyabe kulama minsi abhalwe yonke into okwakhathi esibili kuba nzima kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu iza kwehla engxenye sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa abuse okwehlandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare uElroy Anesu Machaya uetheswa icala lokuthuka uMongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye uMongameli Mnangagwa uze wakhulula estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje ke sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Sithanda ukubonga kakhulu isibindi esenziwe ngama-CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya, libonisa isibindi namhlanje ma-CCC. Sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisale. Namhlanje libaqonde ngqo angathi lingayibamba kanjalo. La yena lo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabanga lo. Angazi ukuthi mayethi kona liphume ePhalamende ufuna ukuthi ama-CCC esale ngelamuntu yini ePhalamende kumbe yini unabo abantu bakhe. Aliyenze kahle liyibambe kanjalo libhikitshe noma bengaze besibulale besitshaya besibulala besidubula benza yonke into kodwa kusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu befuna ukuthi lilandele belidose ngamakhala lilandele bengazositshela libhikitshe libonise isibindi anything basithathela babhoda ngale basitshontshela amasela. Siyabonga ma-CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngowangaphesashe under by bridge sizelwe siyi-2 abafana ngupatisani moyo lo prince moyo abantu abakwamathini. So sasuka lelo sibancane umama washona nje sasebancane. So lale ndawo siyazi sicela wonje onyizwayo ongayazi umathini waselubhani. Inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5 5.
Studio 7 linjani? Yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi, ingathi nje wonke umuntu u-against yona. Mina enguyalayo kubalaleli be-Studio 7 ukuthi why wonke umuntu u-against uJabangu. UJabangu ama-supporters wakhe mabili kumbe mathathu esingawabona laphana bavumelana nayo le nto le. Kumanje abantu bayalwa ePhalamende ngenxa yekhona lokhu okwenziwa nguJabangu. Kutsho khona ukuthi useyid ukuthi liphathi seqedile umsebenzi awonikwe iZANU-PF. ZANU-PF is sponsoring Chabango, is giving him imali ukuthi enze lezi zinto lezi. Let us all be careful about indaba kaChabango and his ZANU-PF. It is very disturbing. Siyabonga.
Studio 7 linjani badala bami bahlonishwa bami ngithanda kakhulu nje umhlaba wonke nje jikelele phela khona. Sibonga nje inhlelo zenu zonke lesinikeza zona lokukhuluma esifisa konke. Into nje engibona elizweni lakithi. Elizweni lakithi sokuphongwenziwa nje. Akusamanga kahle izami sisenza ubathando ngani kusemahlangene. Kwenza kwabona abantu abangafundanga. Angikwazi ukuthi izwe lizakuswa ukuthi abantu baphile ngakulelana lezwe lakithi. Uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo vele vele ngacabanga kodwa ngani ngacabanga. Ngacabanga umnankagwa. Ukubusa kuyamehlula kakhulu. Kwini usenzakala inyakanyaka yonke yenzakala elizweni enjengayile uqotshwa ama-MP abantu abakhethwa ngabantu baqotshwa kwenza konya. Utsheza konke uhulumende wethu vele ngala ngqondo owakhe ibusela. Nanku le damu le Shangani kathi Shangani wathi khona selimisiwe. Uze ubone ukuthi abantu bezimbabwe laba bathi agijima lezana abala ngqondo lapho. Into le yaqhathwa ngume 2012 mina ngikhatshana le. Namhla simisiwe sokuthi imali ayi. Imali yothi khona bayintshontsha bayintshontsha baseDubai benza kwabo. Namhlanje sokumisiwe futhi ukuthi lo ntantu kuzaqhubushekwa next year. Next year yani eqhutshwa next year. Abasayenzi. Next year ngikhona ngafika kuyazi kuyafika amanye amavoti. Kuyiqaliswe futhi. Vele kuhlala kwenjalo iminyaka yonke. Kusukela umgabe esaphila. Nenkwazi waye bengayekeli banika abakwazi ukuthi bazahambisela izwe abantu baphile bongokufana elizweni kuye sezidoda njengale. Laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezana. Kuthiwa nguChaba ngole dodi ungwe-CCC. Dodi yomuntu la. Wonke labo Witness Dube. Ogawula bonke yahlala bekhuluma la bekhuluma i-nonsense yabo lapha vele akubhedala into zabo azenze elizweni. Ngiyabonga ukukhuluma ngasonta kule.
Kum. Thelela. Siyabonga ke bantu. Nonke be-Studio 7. Ngendlela esihlaziya ngakhona izinto. Konke kuyaye kubonga. Now ke nanti ke igama. Ngiyakhuluma ngithi mina. Ake sibe ngama-politicians esi-serious ngelizwe. Singabi ngama-politicians la ayenza i-comic nge-politics. Kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going? Kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingaboniyo lokuthi senze lokhu, lalokhu, lalokhu, lalokhu. Kati vele politics yethu yiphi? Ngake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi politics yethu siyilokhu. Ukuthi imisebenzi kayisekho, abantu sebedinga imisebenzi ngapi? Ukuba yi-MP lokuba ngu-council. Akula msebenzi ongawuthola. Kambe kunilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngu-council no-MP. Uzwe ukuthi umuntu ma usuyi-MP. Uqhatshwe ngabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela ukuyahlala le eHarare usuke uthi ama-constituency akho ma ulokuzeni lo uspeaker of parliament esithi abantu abakhulumi vele thina saba le MP kithi waze wafa engazange wakhuluma lutho for 2 sessions zonke engithi manje ithi 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5-5 which is 10 akulanto wake wayikhuluma noma ngisithi ngiyamkhangela kulo entweni zabo lezi abakhuluma kuzo zeparliament I got 0. So ke bantu we want serious ngepolitics lingadlali ngempilo zabantu. Thank you.
Studio 7 linjani sakaza bahle linjani hhayi siyaphila thina hhayi inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile ya sibuswa emgulukudu kuphela le umnankagwa emgulukudu le ya so abasiphathi kahle ngoba manje ukuthi lapha sebefuna ukuthi bezele ukhetho manje sefuna ukuthi bezele ukhetho manje lapha izano lapha iplan yayenzi leyo sefuna ukwenzela ukhetho futhi lapha sokusiya lapho vele sokusiya lapha inkwenti sibusa emgulu kude kuphela izigebengu lezi sibusa izigebengu lezi
awusalibonani salibonani kustudio 7 okhuluma ngojay moyo ngiyajabula le audio ma ingafundwa ngithathe ukuthi abantu abavotele iZANU-PF sebezwile manje ukuthi uhulumende weZANU-PF sesithini ngoba selivotele kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliyasupply amanzi liyaphela manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje sebekhuluma ngento za next year mabele mali libe liyabona selingenile phakathi selizifake phakathi kwedrama okuthaleni saphuma ende lilambisa labanye abantu ende libe liyakubona ukuthi next time mase lirojwa futhi kuthiwa bavotani selirojwa ngabo rayisi lihlakaniphi.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo ya sithi kubonga umsebenzi lo uphetheyo lekhuluma lo ugagisa ngicijo mkhwana ya sizilalela indaba zabo ze triple c ochabangu kusiba lezano mdenda konke sibalalela kodwa umdenda lo lokhuze nabo chabangu lo wabethi khona khona ye uchabangu labalandeli bakhe lokho akusizi lokho babhizi bancedisana lezano pf izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwe babone uchabangu yakwenza lokho abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane ekhanya egcikeni kodwa babhizi ngokwezani bekhupha abantu ukuthi kube kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanye ukuthi kukhuphe izano abantu abasali le ezano sebesilwa la mabandla aphikisa abazama ulungisa ilizwe hayi mina uchabangu sengihlule lo uchabangu lezano ubhizi kathesi uyaphiwa ngama-2 cent yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla unkulunkulu bakhangele nangumonzori ukwenzile last time la ungaphi lamhlanje uselusa amadada akasazwakali usengwethintana lamadada ekhaya hayi hlobo zamayo kunyaka sike sike sikuboneni
lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe lePalestine kule kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas impi phakathi kweIsrael lamabutho akwelePalestine la aweHamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumacele womabili kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengxenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni
ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impi ngalali ndlela ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka kutho ukuthi nxa isiqhamukile njinje hayi bonakani sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili
siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani babunyinginye
ye ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bonama-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo yikho lapho kulo hlupho khona khonapho yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza kuthinge kuphose kufanane ngoba laba basepalestina labo bezibuhlungu khathesi nxa laba begaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo
libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na
ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhathi kana ngoba nxa bona bengakasibeki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuchaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibachayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo
lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili
khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezindili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arabhu kusesigabeni esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela
hayi isikhathi sesesidliwe ngumanguye silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa past 7 ntambama.